thina njengebhodi esandagrejini kumele sibe sihlala sindawonye sikhangelelana sibonisana mhlawumbe futhi silulamisana labo ungabe ubonakala khona. So umhlangano lowo ukhangelele khona okusibile ubana kuxazulula indaba zokwenzana lezi okwenzakala eMozambique, okwenzakele eBotswana, okwenzakale laseMauritius nalokhu esikhangelele ukuzenzakala eNamibia. So njengoba-ke isikhathi lesi umongameli wethu enguye umgcini sihlalo welokuzeni wehlanganiso le esandayo bekubalulekile ukuthi kona kwenzakale khona ukuba akula nto ephalile ombe emahalisayo ne-amis nxa sikhuma ngesikhiwa i-procedure yonto ngomele ivele yenzakale ubana sikhangelelane sibonisane njengequla elesandayo.
Yes, siyawuzwa kakhulu ngegolide. Siyezwa lapha Ncube abantu bayakhuluma bathi kodwa kwenziwa njani umhlangano lowo eleZimbabwe kuthiwa lingenela kukhetho yonke indawo, singathi eMozambique, sithi eNamibia, kule South Africa.
Ye, umhlangano lo wenziwa eZimbabwe, okuqakathekile ukuthi kukhangele ukuthi isivunguzane senguquko sesiphephetha ikakhulu khonapha kusadiki. Njalo futhi ukuthi kusenzakala khonokho umuntu uyabe nguye obamba intambo kuthiwa ngumgcini sihlalo, kuyikuthi uvele yena laye utshintsho olwenzakala inguquko yakhona iyamethusa. Kanti-ke esikubona kusenzakala eMozambique lulimi lokuthi lina mabandla eselihlala isikhathi eside, lalokho kwenzakale eBotswana ukuthi isikhathi senu insuku zenu sezibaliwe. Thina-ke siyawukhwabitha lowo mhlangano lowo ukuthi umphathi intambo njengoba laye enindwa ngodaka oluseMozambique ukuthi sokubonakala sokulokungenela okukhona, kukhunywa ngokungenela kwabo lapha ekhethweni lweSouth Africa nxa sikhumbula, kwakhulunywa laseBotswana ukuthi bekulokungenela, leMozambique abasiki bekunda bayatsho ukuthi khona kulokungenela kungenela iZimbabwe ngoba ilovalo isesaba ukuthi njengoba ithanda ukomela esikhundleni utshintsho solufikile. So-ke umhlangano lo khona lo kakhulu uyi-litmus test kumbe singathi uyisipimo kuye izanu lo mongameli wayo.
Khonapho-ke chuma okwethulwa ngubaba Ncube uthi umongameli ungazani khonokho ungazani kumbamba ikhonzi la akunjani?
Mina kamboni bana ngabe kunjalo. Usihluphe esisuka sibe lalo yikuthi kona abantu badube ngokuthi kona beqaqaniswa ngabe kusenzakala kwezinye indawo lelakithi lapha eZimbabwe. Isenzakalo esenzakale eBotswana asosenzakalo esingabe isimangalisa ngendlela into evele besihamba ngazo khonaphana, ngoba yabona yikho bona thina inhlanganiso yethu sihlala sisithi kona siyinhlanganiso yabantu. We are people driven esikwenzayo kuvela ebantwini. Vele khona ungabona usudivose labantu abayiwo abawukhethayo abakufaka labo khona khona kumele bekwazi kona isiphetho yikuthi kona bazakulahlela phansi. So yibona thi inhlanganiso ihlala iseduzane labantu, ihlala ilalela abantu. Yikho phela umongameli wethu bembiza bethithi is a listening president, ukuthi ngisele ona uyalalela ukuthi kuhamba njani mobani. Nxa inguquko zisenzakala kwezinye indawo akusihluphi thina njalo akusi-affecti, ngoba njalo kuyindlela abantu abaze ngayo endaweni yabo khona ngayo. Azihede abantu besithi kona tani thina siyangenela emakhethweni abo kuse kunzuzi. Kanti uyakhumbula lo nyaka lokana i-DA isenza umhlangano wayo, sambona umongameli kathesi eBotswana esiyanika i-solidarity speech khona pana ekhuluma. So abantu besiyafika basomele bethi bona abantu be-UDI, UDC sebengenela yini ukhetho lwaseSouth Africa na? Ayisibo, vele khona kuvele kuyinjwayelo eyokuthi bona amabandla azwana nayo nxa besenza imihlangano yabo, nxa besenza ama-congress abo siyabizana asonto entsha. I-DA nabo ibiza abangani babo, sake sabona even umongameli u-HH waseZambia ebiza obaba othamisa nabanye. Akusiyonto embi, but ayisiko ukuthi wena uyamsungenele ekhethweni nxa uthi wafika endaweni yomunye umuntu. Kuvele khona ama-solidarity futhi ngama solidarity visits azele akhona ayenzakala ngesikhathi zonke angazi wayeso kumangalisa ngasho kuyiphi esikwenzayo.
Baba Ncube vala kolampo ngamafushane.
Ngiyadana ke nxa nisizwa ubaba uChuma esala ukuthi kuyamangalisa ukuphuma kwebandla belise embusweni selihlale 50 years kuyinto emangalisayo kusadiki ebantwini bezanu bese kumangalisa kakhulu ukuthi kanti kuyenzakala ukuthi abantu batshintshe nje ababusi kungena omunye kungala muntu even one ofileyo. Kambe kuseZimbabwe ngabe sokufe inqumbi ezingaki oChuma behlala bedliwa besalela nxa kungathiwa kabaphume isifundo Chuma kumele limangale lisifundo isifundo lonke labakhokeli benu ukuthi umbuso uyachiywa njalo lingaze libe le 50 years kumele livume uZulu nxa engasalifuni njengoba evele ngalifuni uZulu eZimbabwe.